sibhongubona nje imizamo yakhona lapha lalaphiyana, kodwa ke abantu bagcine ngunkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la ngokuthi ngabe umhlawu mgciwane leli limemethekela hlasela njengesakubona kwamanye amazwe kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil. Ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yicapacity, testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebikhona, kodwa hayi ilingene ukwenelisa kwahulumende weZimbabwe. So kwahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi kuqinile, ngoba uhulumende ule ma challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Siyezwa njalo ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers. Kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebebaleka kulezi ndawo?
Yebo, sasike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBedbridge laphana okwakuyi hotel khona, bebaningi kakhulu, beshare amaroom kumiyene, bengela kudla lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegweru bamelela ibhasi yakhona, abahlaliswa khonapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane inani labantu abafunakala. Akutsho nje ngamafitshane yikuthi uhulumende wethu akalayo icapacity. Bekudingeka ukuthi sibambisane ekulwiseni lalolu dubo ubhubhane lwe-COVID-19.